uJesu somthola ngoluthando
sana
uJesu nangezulu
somthola ngoluthando
sana
uJesu
wami somthola ngoluthando
sana
oshumayela
shumayela
iphangela
Yeah.